Angala Pumalendaba. Angala Pumalendaba. Lashona Lendaba. Angala Pumalendaba. Angala Pumalendaba. Lashona Lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana oluqhubeka lugxila elizweni. Kulokhulu oleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalolunye lanye 91 ogwetshwe ngumthethwandaba weshirugwi ngemva kokutholakala elecala lokwendisa indodakazi yakhe eleminyaka elitshumi lanhlanu 15. Ukhulu lo ugwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili ndawonye lonina kajaha oleminyaka engamatshumi amathathu obendiselwe kuye luntombazana. Kodwa inkantolo isuke yabeka eceleni lesi sigwebo. Abasolwa laba bephula umthetho we-Marriages Act. Wona othi kulicala ukwendisa owesifazana oleminyaka ephansi kwelitshumi lasishiyagalombili 18. Sixoxa lolwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu.
Udaba lokwendiselwa abantwana lubuhlungu kakhulu, ludaba olungithinta emoyeni ngoba lingizele amantombazana. Lubuhlungu ngoba umntwana ole 15 years kuyini akwaziyo ngokuya kwakha umuzi. Ungacabanga ngakho njengomuntu omdala ongumama oyisakhamuzi, uyavelelwa yikwesaba losizi kakhulu. Engunanzelelayo yikuthi indlala umumo welizwe yiwo yenza abantu bagcine bethengisa abantu ababo ngoba besenzela ukubana bathole inzuzo. Into leyi igxile ekuthini abantu sebeswele kakhulu, sebedinga amathina ukubana bathole labo kuyethunjini, bese bebona kungcono ukubana bathengisa abantu ababo bebendise ukuze bathole inzuzo, bathole inkomo, bathole amabele badle.
Ukhulu lo lomunye wakhe bagwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili kodwa inkantolo isuke yesula leso sigwebo. Ungathini ngalokho?
Na ngokubona kwami ngibone ngani isigwebo lesi sibe sincane sibili. Ngoba nxa wena usiyayendisa umntwana ole 15 years kuyafana lokuthi umgwebela ukufa. 15 years engxenye khonapho uyamendisela exhigwini labo 80 years. Yikubulala impilo yakhe, yikubulala nje yonke into yakhe, ingqondo zakhe lakho konke nje. So ngibone ngani isigwebo lesi nje sincane. Engxenye nje umantshi ukunanzelele ukuthi abasolwa laba iminyaka yabo njengoba ubaba selabo 90 something years, umama layo labo 60 something years. Engxenye ukhayele khonokho ukuthi bangagcina befele ejele. Kodwa eqinisweni isigwebo sincane, kodwa sibuye sibonge nje ukuthi laso sibe khona sifakiwe isigwebo. Kulabo bonke abacabanga ukwenza khonokho sebezahle bebekwazi ukubana hayi impumela yokwendisa umntwana yesigwebo sokuthi uye ejele uyebika.
Kungenziwani kahle kahle Mampofu ukuze kunqande udubo lokwendiswa kwabantwana lolo?
Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uhulumende ngenhlanganiso zabomama lawo wonke umuntu ungenele kulowo mkhankaso wokubana sigqugquzele ukuthi abantwana abangamankazana abangayendiswa bengakavuthwa. Yikho kwakuqala engingakutsho. Okwesibili, uhulumende kumele abone ukuthi abantu ababulawa yindlala bakithi. Abantu kabathole ukudla, kabathole okuyothunjini ukuze bangacabangi ngezinye izinto zokubana kusasa labo bagcwalisise suza. Okwesithathu, uhulumende kabone kananzelele ukuthi izikolo sezidura kakhulu. Abantwana abangamankazana ukuze bagcinakale kuhle, kakuzanywe sibili ukuthi bagcinwe besesikolo, indleko zesikolo zibe phansi, abantu labo bafinyelele ukubana babhadale ama-fees benze konke. And then okunye okwesine yikuthi izigwebo ezinje kazikhwezwe sibili ukwenzela ukuthi umuntu lanxa esesithi wothazame ananzelele ukuthi ngingagwetshwa 10 years ngiyafela ejele wothi ngiyekele.
Sibonge unkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana. Ube kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asibe ni uhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi untunga milinko mo.
Lele baba alala kumale ntaba. Lele baba alala kumale ntaba. Kasho na le ntaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.